Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 kumabasa 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
nalandela ukuthi abantu akabazange bavuke emfundweni magoqo ngathi akungacaci ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani.
Ezinye ingcwethi ezicobungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali ole-structured currency uhulumende akhangelelwe ukulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo.
This is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe. Uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza ne-international law relations nama-rights of abantu esibathi ngama-stateless persons.
Izifundi ezine ezivela ekolitshini leZimbabwe eseKiel Kuti University ezivalisa zithi ukwethekelela kwelemelika ukuzophatheka emncintiswaneni wePhilip C. Jessop International Law Moot Court kuzaziphathisa. Abakholo lesiKristu baqhubekele phambili lamhlanje bagqibe imithandazo yokunanza ikhefu lePhasika lokubethelwa kwenkosi yabo uJesu esiphambanweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali ole-structured currency uhulumende akhangelelwe ukulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo yokuthi umnotho welizwe ungagugudeki ngoba kungalandelwa ngamanyathelo eneleyo lungakasungulwa. Umnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali, ubikwa isithi uhlelo lolu luzaxhunyaniswa legolide kusungulwe i-board ezahlolisisa ngemali okuzamisa ukuwa kwamandla emali yeZimbabwe. Sixoxele ngcwethi ecubungula izo umnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera olwela ilungelo loluntu ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Uhulumende yikho umsebenzi ukuthi alethi themba ebadini institution to obuyisa into ezibenge structured currencies lamanye ama-reforms ingabuya even ngaphambilini.
Iyabambeka yini le imali njalo ubona ingani izasebenza njani ixhumane legolide?
Yabona silawa ama-gold coins kathesi emgabeni bayathengisa ama-gold coins bona bezama ukuthi engenye abantu ngama-gold coins bese bephinta base baqalisa ukusebenzisa ama-gold coins kodwa uzama nalandela ukuthi abantu akabazange bavukele indawo ama-gold coins. Kathesi akukacaci ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani kodwa nxa ingabulethi imali yona leyo naye kumele ayisebenzise. Uzobona ukuthi kathesi okunye okumangalisayo ukuthi uhulumende usebenzisane ama-Zimdollars kodwa yena ama-US dollar uma sezisiza njengokuthatha i-passport anjengama-toll gate. So khonokho ukuthi uhulumende yena ufuna ama-US dollar yithi kodwa yena esithi sebenzisani ama-Zimdollars nxa silikenga anything else. Yikho okunye kuzeyenza ukuthi xa kungalungiswanga khonokho i-currency, i-structured currency system le ingasebenzi.
Na umnumzana Mthuli Ncube esithi kube le board, i-currency board.
Angazi ukuthi uhulumende uzawathola yini abantu ukuthi nabo bapopularize leyo currency kodwa sokumele kube nabantu esibili ungasebenzelwa nge-board ukuthi i-currency lawokanalele kube nama-checks and balances kodwa soba i-board composition yangikhona i-suspicious yabe ingathuki.
Lo ngumnumzana Masimba kutshelwa ingcwethi yecubungula ezo notho welizwe njalo elwela ilungelo loluntu webekhuluma ecingweni le Studio 7. Izifundi ezine ezivela ekolitshini eLizimbabwe Ezekiel Guthi University ezivalisa uAquila Moyo, Trish Fende, Takutswa Nashe Chinyemba, loThatiwa Chiphunza zise kwethekeleni kwelemelika ukuzophatheka emncintiswaneni owePhilip C. Jessup International Law Moot Court owaziwa njalo ngokuthi Jessup Moot Competition. Umncintiswano lo yiwo omkhulu ukwedlula yonke imncintiswano yabafundela ukuba ngamagqwetha emhlabeni wonke jikelele, njalo ungenwa izikolo zamagqwetha ezifika phose amakhulu ayisikhombisa. Iqembu leli likhokhelwa ngu-advocate Nyasha Charamba osebenza lenhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. UThabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomunye wezifundi lezi u-Aquila Moyo.
Esikulandeleyo lapha eWashington DC is the Philip C. Jessup Moot Court Competition. Sibuyile lapha njengamagqwetha sizofunda.
Ngalesi sikhathi liseMelika, yikuphi elikhangelela ukuthi libe likufunda?
Siza lapha ukuzofunda ngezinto ezizokuyenza ngento eze-international law and the rights of stateless persons. Ukuthi abantu abangelalizwe kumele bayenziwe njani endabeni zomthetho. Yibo lapho esikulandeleyo eWashington DC, simelelela iZimbabwe Ezekiel Guthi University leZimbabwe.
Yiwuphi umbiko ongawupha kwabanye abasakhulayo abaqhuba izifundo ezifanayo abaseZimbabwe abangabe bedinga labo ukuthi bathole ulwazi olunje?
Into engathanda ukulitshela yona abonke abaseZimbabwe ukuthi this process, this is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe, for you to come to Washington DC and ube part of Philip C. Jessup Moot Court Competition. Ngoba uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza ne-international law relations and lama rights of abantu esibathi ngama stateless persons, abantu who don't belong to any national, abangelandawo lapho singathi bavela khona.
Lo mnumzana Aquila Moyo omunye wezifundi zeZimbabwe Ezekiel Guthi University eziseMelika emncintiswaneni wePhilip C. Jessup International Law Moot Court. Ubexoxa lo Thabo Kancube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Namuhla lusuku oluqakathekileyo emhlabeni wonke jikelele kulandela usuku olukhulu izolo oluphawula ukuvuka kukaJesu. Ngosuku lolu lamhla abokholo lwesiKristu bakhonza endaweni ezehlukeneyo lapho abakhulekela wonke umuntu, njalo kulabo abakholwa okwesintu isikhathi sokuvalelisa izihlobo labangani kulungiselelwa ukubuyela emsebenzini. Sixoxe ngosuku lolu lwePhasika lomfundisi Trevor Masuku nobhala jikelele wenhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe.
Ikhefu lePhasika into eqakathekileyo ngalo yikuthi yisikhathi lapha esikhumbuzana khona ngalokhu uJesu asenzela khona, ukufela izono zethu njalo esevuswa ngemva kwamalanga amathathu. Yiyo esingathi yi-significance ye-holiday le yePhasika.
Ye, manje linanze njani usuku lolu khona ngapho eZimbabwe? Sizwa kuthiwa ke lo mhlangano omkhulu
amabandla amaningi abe lunanzelelwa usuku lwakhona ngendlela ezithiyeneyo, kodwa esikubona endaweni eziningi yikuthi kube lama-services which were specifically kungakhangelanga ilanga kuphela kodwa ukhangele iPhasika ngokwayo. Ngoba enye into iPhasika esikhumbuza yona yikuthi thina njengabantu sasiyizoni kodwa uJesu wabuya ukuzothatha izono zethu. So yikho sikukhangela ngendlela sisingathi holistically.
Ye, nasikhangela siyabona ukuthi abantu abanengi bayahlupheka abantu abanengi bakhala ngendlala so libenzelana abantu ngesikhathi lesi
umbuzo omuhle lo sibili kule ndawo esijineyo esembone khona engibone abantu belungiselwa esingathi ngama food parcels kade sibenge ngaba ku conference a Word of Life kulabantu abathize abazathola ama food parcels abavela amabandleni achiyeneyo e Word of Life ukuthi basizakale njalo ku conference yabo namhlanje wonke umuntu akade khona ku conference at least they managed to get a meal bathole lunch kodwa izinto esizibonayo ema church amabandleni achiyeneyo ukuthi bayenze izinto ezichiyeneyo kuzama ukuthi banceda ama congregants abo
ye phosa lokugcina baba size ukuthi uthini amazwi akho okugcina khona
hayi amazwi ami okugcina engingawatsho yikuthi ekukholiseni kwethu masingakhohlwa isizathu sokuthi sibe nokujabula namuhla isizathu kuyikho khonokho ukuthi uJesu wathatha izono zethu ukuthi sibe lempilo njalo impilo ephuphumayo
Lo umfundisi Trevor Masuku unobhala jikelele wenhlanganiso ye Evangelical Fellowship of Zimbabwe siqhubekele phambili lamhla ngehlandla lesibili lengxoxo uGibbs Dube we Studio 7 ayiqhubwe lo mfundisi Glenn Ncube okubandla le Brethren in Christ Church uxoxa ke le Studio 7 ezimele ngekhefule phasika
iPasika sikhomba ukuthi ukukhululwa ekugcilazweni kukaIsrayeli siyakhomba njalo ukuphakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi umuntu uyadinga ukuthi kube neyinto efa esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asinde igazi leliyana lalisehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe u-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kule gazi kwamaGibhithe kungekho nangokufundisa u-Israyeli amandla kankulunkulu ngokwahlulela izifo nokuphakamisa u-Israyeli njengowakhe phambi kwezizwe phakazela ukuthembeka kukankulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephenga izabuya ngibuye ngemva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula ukuthi uNkulunkulu wayekhethela abantu bakhe abahlengayo ekugcileni abehlukanise seze kunjalo-ke yafika indlosi yobusuku afa amazibulo asefile amazibulo kunakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza uMosi lo-Aron esithi Mosi lo-Aron kathana abantwana bakwa-Israyeli zenkomo zenu la yonke into yenu lihambe liyekhonza uJehova nase sibuya ngapha kuJesu lokhu kukhombisa ukuthi ukufa kukaJesu kuyaletha inkululeko ebantwini labo abakholwa nguye ukuthi bakhululeke ukuthi bakhonze uJehova bakhululwe emandleni esono bakhulule ekugqilazweni emandleni okunyama bakhululeke ukuthi babe lokhu uNkulunkulu afuna babe yikho khona
Lo mfundisi Glenn Ncube okubandla le Brethren in Christ Church ubexoxa icingweni le Studio 7 eseGwanda. Ngokubona ubunzima obubhekana labantu abahlala emaphandleni izakhamizi zesilonkwe Echolocho esigabeni seMathebelele North ziphumele umcabango wokusungula inhlelo zokufuya inkukhu zithengisa okwamanje zithi ziqhuba kuhle osokuyinkinga ludubo lokuswelakala kwamanzi ngenxa yesikhudumezi esidalwa yikuguquka komkhathi ukuvika uAnastasia Ndlovu
Izakhamizi zesilonkwe zithi kuzakuba nzima ukuholela inkukhu ngoba zingavunanga lutho emasimini. Esinye isakhamuzi unkosikazi Siphiwe Nyathi uthi loba kunzima uyaphila ngokufuya inkukhu esekhaya.
Khathesi sile yenkukhu esangena kuasikhulume basincedisa kuqalisa bathi besincedisile. So saqhubeka lokhu esihamba ngakho bagcina sebesitshiya laphana silokuncinci. Yani so sagcina lathi sesincedisa lathi silokhu sikhupha khona lokhu okuncinyane esilapho so silazo asikakhuli nje okwakhathesi kodwa silazo sezingathengwa kufikelisa siyabe sifisa nje ukuthi ngabe iyathi qhuzumbijani ezandleni ukuthani.
Esinye isakhamuzi secholotsho unkosikazi eThancube okuhlelo lokufuya inkukhu zesilungu uthi balichumi lambili kuhlelo lolu njalo liyabasiza kakhulu emakhaya.
Le nkukhu amabroiler iwasincedisayo njengakomama. Luhlelo lwabomama labo kuphela sandle nasingomama bodwa. Khonapho kulolu hlelo. Kathesi sathenga ezintuthwane sikuJanuwari besehambisa abantwana nani sathenga ezingu-25 kuphela but sijayele ukuthenga 50 and then sibe sesizithengisa singathenga sibili kuhle ukudla kwazo sisifike siyathengisa isibili sibekwa kwi-extra kwethu laphana.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Crescentia Mthembu osuka ku-Ward 7 esiyabalandela village endawana line eCholotsho uncoma uhlelo lokufuya inkukhu zesilungu.
Iproject yethu iyasincedisa thina njengabomama abasase bancane abavana abasakhulayo. Asikabile mali enewo ukuthi singakwanisa ukufundisa abantwana kodwa singomama esisakhulayo iyasincedisa ngento zekhithini siyatshengi imigazi yethu lawu display ekhabothini ukuthi la abavana babefika babona ukuthi hayi umama ozamayo ozenzelayo yabona.
Izakhamizi zeCholotsho zikhala ngoncedo kumisebenzi yezandla ukuze zimelane lokuyanga lendlala yona esibambe isizwe sonke jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe bancoma okwenziwe inkampani yeKings and Queens Royal Funeral Services ezimisele ukuthwala umngcwabo kaSifelani Ngwenya obhubhele esibhedlela seJohannesburg lapho abeselatshwa khona. Gasayilatshwanga lapho-ke ngoba ubengela maphepha okuhlala kwele South Africa. Umndeni wakhe wehluleke ukuba nemali yokuthwala isidumbu sakhe okumele singcwatshwe eGokwe. Ukuze uGibbs Dube uxoxe ngodaba lolu lomnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
SiZimbabwe Community in South Africa sidlulisa amazwi okubonga kakhulu iKings and Queens eyiyo esincedileyo ukuthi isithwalele umzimba wesizalwane seZimbabwe ongumfowethu Sifelani Ngwenya owaseJombe odlule kwele South Africa ngeviki eliphelileyo lapha angazange athole khona usizo esibhedlela. Bekunzima kumuli yakoNgwenya labakwaNdebele ukuthi bathwale umzimba womntana nabo bawuse eJombe. Kodwa sibonga kakhulu ukuthi Kings and Queens yasingenela yathi yona izathwala zonke izindleko.
Yebo, Mabhena, kusitshela ukuthi isidumbu sikaMoyi sithwalelwa nini ekhaya?
Kukhangelelwe ukuthi umzimba kaSifelani Ngwenya uhanjiswe ekhaya kuloleli ivinki njengoba bekuyiholiday yePhasika. Kusele nje iphepha elilodwa okumele liphume econsulate yaseZimbabwe njengoba kungamaholiday baliphume. Sicabanga ukuthi njengoba kusasa kubuyelwa emsebenzini kuzachaziswa kusasa ngolwesibili ukuthi umzimba uzaphumani nxa amaphepha wonke esehlangene. Bonga kakhulu abe Kings and Queens njalo futhi sikhuthaza izizalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa ukuthi zibe lama policies ngoKings and Queens ukwenzela ukuthi nxa sekufike isikhathi esifana nalesi esehlele abakoNgwenya kungabi lo mthwalo onzima.
Lo mnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg khonale eSouth Africa. Weziphathelane leMelika lamhla sixoxa lomnumzana Washington Jamela ngemizamo yokwakha kutsha ibholoho leScott Key Bridge elibhidlizwe ngumkhumbi othwele impahla ngeviki ephelileyo. Okwamanje kulokudonselana phakathi kwamalunga edale leCongress ngokumele kwenziwe ukuze kulungiswe ibholoho leli okuthwala khona impahla eningi yamabhizimusi. Kucatshangelwa ukuba kuzabiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-2 million billion US dollars yokulungisa ibholoho leli. Ake sizwe umnumzana Jamela ekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 ngalolu daba.
Ibridge leli kumele lilungiswe ngokuphangisa. Kuzaba i-task yamangalisayo kakhulu ukuthi i-administration ye-Baltimore endaweni le-federali bazama ukuthi balungiswe ngoba ibridge leli liqakathekile kakhulu. Njalo leya ndawo kudlula izikepe ezithwala imithwalo eminingi kakhulu. Kumele kujahwe.
So abantu bayakhuluma lapho ukuthi nxa kungalungiswanga ngesikhathi sizabona sokukhuphuka intengo yento eziningi kakhulu. Wena ukubona njani khonokho?
Kuliqiniso sibilanti. Kunjenje isikepe sona lesi sasithwele ukuthi asithweleni asikwazi asithweleni kodwa-ke lokho esisimile phela khona laphana. So kutho ukuthi yonke le nto kwakumele ye-deliver some ayahambi. Ukungasebenzi kwe-port yona liyana kuzodala ukuthi ezinye izinto zishode. So ma izinto zishoda le ntengo iyakhwela. Ngithi siphila ku-capitalistic country. Kuleli lizwe ama-shortages adala ukuthi indleko zikhwele ziye phezulu.
Ye, siyabona njalo ke nxa sikhangela edala le-Congress kukhanya ngazani kulokuphikisana phakathi kwama-Republicans besithi akumelanga ukuthi vele lilungiswe masinya noma kule mali ethize eyaziwayo ukuthi khona bathi yoko kufunwa ngumongameli Biden hayi uyazikhulumela akula mali kambe kuyadwani khonokho.
Angithi ngumnyaka wokhetho lowo Dube, so yonke into lapha eMelika ngalesi sikhathi isikhangelwa ngamehlo e-campaign. Yonke into akusela nto ongayenza engakhangelwa ngamehlo e-campaign. Kufana khona lokho ingozi yona le ye-bridge abanye bayikhangela ngendlela ye-Democratic Party versus the Republican Party. So kuyadanisa kakhulu ukuthi ilizwe leli lalo seli-reduced ku laze lifike esigabeni sokuthi yonke into sikhangelwa ngamehlo epolitics.
Ukuthi vele sokehlela kunjalo vele kuphikiswana kuphela into ezinje bani.
Ithemba esinalo ukuthi kube khona ukukhula le maturity ebantwini babuyele esithembisweni saleli lizwe ukuthi kuphilwe ngenhlakanipho njalo ngokuhloniphana lokulandela umthetho welizwe oyiyo owenza umehluko omkhulu kuleli lizwe ukuthi lithuthuke lifike esigabeni eselifike kuso.
Lo mnumzana Washington Jamela isizalana yeseZimbabwe esilandela izombusazo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseChicago khonapha kwele Melika. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imbono yenu linabalaleli beStudio 7 eliyithumela ngeWhatsApp.
Akuchono emsakazweni omuhle sithi amhlophe okwenzakale eSenegal lapho kunqobe khona i-opposition party ingenisa umfana omncane. Le ngxoxo leyo indoda lowo ezaniphilisa wathi yena akula opposition ezimisele elungele ukunqoba ama-elections. Iqiniso yokuthi indoda lo ulamanga lanxa ekhuluma nje uyazwakala. ZANPF akaze inqobe ama-elections eZimbabwe lobani ihlezi iriga ngitho ngoba iZANPF ayinama-supporters. Ma uyisupporter uyasupporter into enhle usupporter i-development akusho ukuthi kumele ube yi-card carrying member ye-party ukuze uyayifotela ukuthi inqobe ama-elections loba ungela card le-party. Nxa ubona into enhle uyayivotela leyo party ngoba utshengisela ukubana uvotela i-development, uvotela ukudla, uvotela imali, uvotela i-health. Kuyini okungenza ukuthi iZANPF inqobe ama-elections ngoba yona ilama card carrying members, amasela abahola kuZANPF, abancindezela abanye abantu abalambayo. Ngakho iZANPF ayilama supporters angayenza ukuthi inqobe ama-elections ngoba akulanto enhle eyenzayo okanye kurida kuphela.
Hayi, khona siyakubona ukwenzakala elizweni lakithi. Imali igcwele ezandleni zabothivayo kodwa ama-citizen ayahlupheka. Ama-citizen kalamali kodwa imali igcwele ezandleni zabo. Ilizwe lona ngokwalo kalila mali kati bayithathaphi bona le mali. Abantu behlupheke elizweni sekunikeza ama-individuals bani. Abantu abasebenefita ngabantu abalutshwane. Imiliyoni too much le mali, just a million US dollars. Bayithatha imali engaka? Abantu behlupheke elizweni. Hayi kodwa le into yenzakala elizweni lakithi sizobuhlungu kakhulu manje.
Salibonani, salibonani ku Studio 7, salibonani. Hayi madoda, mina ngakwa kachiye kachiye ilizwe lethu selingento yokuyangcwaba abantu, abantu sebehlala kwamanye amazwe bahambe ekhaya ngokuyangcwatshwa kuphela. So lilizwe bani lolelo? Hayi lo muntu lo kachiye, please ngangithiwa kukhona abaseduzela ke bemtshela ukuthi hayi kachiye kachiye, sokumehlulile lokhu, sokumehlulile mpela, kachiyane lakho lokhu, mina ngakwa sehlulekile lezanu yakho, abachiyane lakho. Ilizwe lethu selingamarenkenya shua, haya nasesidiniwe shuwa ngalubaba lo. Hayi sahambe lo baba kachiye.
Siyalibingelela basakazi bethu abathandekayo, sibona khona umkhathe nalesikubo bantu unzima lobo sikubo futhi ivakethi senkukusimangalisa kade manje ochabangu sebayangabi zona bachithela abantu badlala ngembono yabantu, badlala amavoti abantu, sebayanga bangasazwakali ngoba basadlala imali abayifumbathiswa izano. Ngoba banawo sokuthula phela, abavele phela sibabone phela. Bacatsheleni manje, bacatshele ukuthini? Sibalindile phela sibone phela ukuthi bayayenzana, abayenze phela bona ababona ukuthi bayazenza okungcono kulalo kulo chamisa, ngababuyenze phela. Sibalindile.
Salibonani, salibonani ku Studio 7. Ngokuqala mbingeleli abasakazi bethu abayibo abasihlanganisayo ekuleni yini sonke ukuze sikwazi ukuhlangana. Lo nyaka siyakhala thina lapha esigabeni sasemasungamala elupani. Isigaba lesi nani sicashile kancane ende kukhona okunye esingakutholi okwenzakalayo. Sinenkinga yamanzi njengoba izulu lingananga, idamu lethu elikhulu alilamanzi. Lingalamazi njalo besicela amadoni lawa abahamba bewafaka kwezinye amanye amaprovinsi abasebenzisa amathephu lamasola khona lapho kule ndlela nje abakwenzayo lapho. Kodwa-ke futhi ufakwa amasola yezwela amaklebhu enkomo, idoni leyo siyayicela nakithi ifike esigabeni sinokungamala ngoba sineproblemu yedamu, sike sazama ukuyaligebha idamu, saphazamiseka, sitholanga amadoni, asitholanga mali, idamu lethu ligcwele udaka njalo ichile lisenamali. So sicela le doni leyo ifike kithi nathi zosifakela amasola inkomo zethu zikwazi ukunatha, ngoba nje sizofaka ukuze zibulawe indlala otshani. Kodwa sicela amanzi kakhulu okhulumayo ngu-Big Five esigabeni sasemfane masungamali.
Studio 7 wasakazi, ngibone uChabango elupani lepupu emangcwabeni besiyangcolisa umcimbi omuhle. Ochabangu laba bathengisile impela, ungena nje indawo yonke ehamba ezifaka. Hayi futhi lokho kuthiwa nguChabangu lokho, hayi kwaseza impela. Dayisile isizwe sikamthwakazi uChabangu.
Studio 7, Studio 7, njani njani msakazi, njani msakazi. Ngibingelele nabalaleli. Ukhulumayo ngungwenya, ngungwenya umzandala, ngungwenya umzandala lapha edaluwe kubungane. Kubungani ngiyokhulumayo lapha ezinkhathini. Hayi siyakuzwa msakazi ngendaba yakahulumende le yasepupu le yokugijimela ukuyahlanganyelana nendaba yenkosi lapho kwalala khona amaqhawe khona ngale lapho wakuliwa khona.
Labo ngabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona.
Studio 7 wasakazi, mbone
lingakhohlwa luyalandela uhlelo Studio 7 Live Talk. Sikelapho esabe sikhangela ukuthakazelelwa kwekhefu lephasika eliqale ngolwesihlanu lagqutshwa namhlanje. Singakehlukani-ke sikhangele ebezikhokhela ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo lwemali olwe-structured currency alilathemba lokuthi luzasebenza. Hhayi-ke sikhathi asavumi ukuthi sibe sonke olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.